Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 14 Mhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC limangalele emthethwandaba i-commission yezokhetho e-ZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlunye lokususa abantu okwenziwe yi-ZEC abedlula inkulungwane ezifika phose amakhulu amabili 170,000 kuzigaba zabo besiwa kwezinye.
Yes, kuzenza indaba zokuya amakhosi kuze kulungise indaba ye-voters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye zisebenzi ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngenxa yokungayi emsebenzini.
Sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana.
Inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zakwa amanye amazwe kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow ngomgqibelo lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza.
Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe kuyibo buncede kakhulu.
Uhulumende welemelika uthi ele-Russia lilakho ukuhlasela ele-Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kulumatha impi yomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change limangalele emthethwandaba i-commission yezokhetho e-ZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlunye lokuguqula imingcele yezabelo zokuvota okungekho emthethweni okuthiwa kuyenzwe i-ZEC. Kubikwa kulabantu abedlula phose amakhulu amabili 170,000 abasuswe kuzigaba zabo basiwa kwezinye. Leli bandla lithi lizenza umhlangano lentatheli zindaba lamuhla lisethula ubufakazi obukhomba ukungaqhubi kuhle umsebenzi okuthiwa kwenziwa yi-ZEC. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo e-Timpachedu yiyo eyenze uphenyo oluveze ukuthi kulezabelo eziqunyiweyo ezinye zahlanganiswa njalo kwatholakala amabizo abantu abedlula amachumi amahlanu bevela ku-adresi inye. Nxa lokhu kuliqiniso akukho emthethweni. Kodwa yona i-ZEC yethule umbiko izolo isithi uphenyo lolu aluqondanga. I-ZEC ithi uluhlu lokuvota luhlezi lulolongwa kususwa amabizo abantu ababe bebhubhile labanye ababe besuke kwezinye izigaba okwenza kube nzima ukuthi umuntu athi uluhlu olukhona aluqondanga. Kodwa inhlanganiso ye-Timpachedu ithi i-ZEC kumele yethule ubufakazi bokuthi uphenyo lwayo alusoqiniso kulokukhuluma nje mahlayana. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Ostalo Seseziba, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma ukubana i-by-election leli siyisebenzisa njengohlelo lokuyatesta i-capacity ye-Zimbabwe Electoral Commission ukuholda ama-elections a-free, fair and credible. Njengoba sesifake ama-experts ethu ukuthi ekhangela i-voters roll, kube indaba etshengisa ukuthi kule problem, kulo hlupho kundaba ye-voters roll. So siza-addressa salapho esiyabe sesiqedile khona ukukhangela nokuthi ama-experts esiphe konke esikutholileyo so far mayelana le-voters roll ukuze siyenze konke okungaphansi kwethu okuhlanganisela okulandela okokuqala. Yes, kuzayenza indaba zokuya amakhosi kuze kulungise indaba ye-voters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela ukuze elizweni leZimbabwe kube lama-reform njengoba sahlala sikhuluma ukubana kuma-7 key reforms esiwadimandayo kule ndaba ye-voters roll, kule ndaba yokutransmitwa kwama-results, kule ndaba e-transition, lamanye ama-reforms esakhulumayo. So lokhu okwenzakala ku-by-election kuyasitshengisela ukubana i-ZEC ifanele iprove beyond reasonable doubt ukuthi ile capacity yokuconducta ama elections are free and fair.
Umnumzana Gift ostalo sesiziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngokungayi emsebenzini. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions leyamabhanga ezibhawu sezithe zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zemfundo ezamiswa umsebenzi okunyanga izintathu zingaholi. Izolo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary onguye owamisa umsebenzi amatitshala unkosikazi Evelyn Ndlovu ubekhangelelwe ukukhuluma emsakazweni weSky's Metro kodwa waxolisa ukuthi kaseyi kubuyenelisa ukuzoxoxa kuhlelo oluthiwa asakhane. Imizamo yokukhuluma lo nkosikazi Ndlovu yehlule kodwa senelise ukuxoxa lowake walwela ilungelo lamatitshala umnumzana Decent Collins Bajila ongumunye wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo.
Udaba lokuthi amatitshala semisiwe umsebenzi wenyanga ezintathu lubuhlungu kakhulu ngoba sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana abengenele ukuthi izikolo befundisa abantwana abeneleyo kube lalokho bekuthiwa i-student teacher ratio kade sivele siphezulu kakhulu ngoba amatitsha amalutshwane. Nxa wona lawo amalutshwane sephinde amiswa futhi kutsho ukuthi kuza kuba lezikhexe eziningi kakhulu, njalo akula muntu ongafuna ukuthi agijime ukuyavala lezo zikhexe ezivala ngoba esazi ukuthi umnikazi waleso sikhexe uxotshelwe ukuthi ubesala ukuhola imali engasiziyo. Lokhu kutsho ukuthi abantwana yiba bazahlukumuzeka kakhulu ngoba ngemva kokuthi izikolo zivalwe okwesikhathi eside ngenxa yengculaza ye COVID-19 kuzaba khona futhi lokuthi bengayenelisi ukufunda ngoba ababalisi babo bemisiwe. Lokhu kuyikubisela abantwana emuva kakhulu. Njalo njengabazali sizwa silokudana besilezifiso zokuthi ngabe kakwenzakali ngendlela osokwenzakale ngayo.
Yena uhulumende ubona ngani ethathe inyathelo bani nxa kuyikuthi amatitshala awayi emsebenzini? Kuyini kade kumele akwenze?
Umqondo wokuthi ababalisi bemise umsebenzi ngemva kwesenzwa kade sebesenzile sokungabuyeli emsebenzini ngenxa yokuthi imali abayiholayo ayibenelisi, lo bekungumqondo omubi kakhulu ngoba kuyazakala ukuthi izizathu bani ezenze ukuthi ababalisi bengabuyeli emsebenzini. Izizathu zokuthi imali abayiholayo yincinyane. Okade kufuze kwenziwe ukuthi uhulumende ahlale labo phansi abameli bezisebenzi abameli bababalisi kuvunyelwane ukuthi kuzaholiswana njani. Njalo uhulumende sokumele ukuthi aqalise khathesi ukube exoxisana labo ababalisi ngokubaholisa imali mhlawumbe yaphandle kwamazwe. Nxa ebaholisa imali yakuleli, imali yakhona ibekwe ngesilinganiso sokuthi intengo yokuthenga imali yaphandle kwelizwe iminjani ngaleso sikhathi. Ngoba ukuthi abantu bengathi imali esiyihola incane bese bexotsha umsebenzi, lokho wana kukho emthethweni, two vele akulunganga kufanelanga umsebenzi, three kudala ukuthi kuswelakale lokho kuthiwa yi-instability at the workplace, kube le instability ngokuphela ingekho istability. Into esiyifisayo yikuthi emaklasini nxa kufundwa akufundwe kuqeda i-term lonke amatitsha ekhona kungabi khona uwethuselwa. Yikuhulumende bekumele ukuthi ngabe uhlale phansi lenkokheli zababalisi wabaholisa imali asitshongi ukuthi abaholise yonke nale abantu bayayifuna kodwa kahlangane labo nganeno bazuze labo imali enelisa ukuthi baphile ngobuduba ababalisi abahlangana lalo ngolokuthi bona baphila ngokufundisa kodwa imali abayiholayo ayenelisa ukuthi bebhadalele abantu babizikolo ukuze labantu babo benelise ukuthi babe le access ye service yena leyo ephiwa ngabazali babo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngowake walwela ilungelo lamatitshala engomunye njalo wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo kwezemfundo. inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza ngomgqibelo. Linhlanganiso isike yafika emadolobheni ambalwa kwele South Africa abalisa i-Orange Grove, Tefontein, Soweto, Beria lamanye ikhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zisuke kulelo lizwe. Ngomgqibelo linhlanganiso ibise Hillbrow leBeria lapho okuhlala khona abavela eZimbabwe abaningi kakhulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye mina engubonileyo baba Gande ngibone ividiyo lapha kade bese Hillbrow belomkhokheli wabo kuthiwa nguNhlanhla Lux owesoweto ngiyokhokhela iSoweto Dudula. So ke bangene eHillbrow laphana kwazokuba ke lentatheli izindaba ebibuza ukuthi khona kuhamba njani. Watsho ke yena ke uLux ukuthi bona they are reclaiming idolobho labo iHillbrow bayahamba emigwaqweni njalo bona nxa ama buildings wonke izakhiwe zilaphana nxa befuna ukungena ema-toilet akumelanga kube lo muntu obastopayo. Angeke kuthiwe ama-building angawo ama-foreigners bona bekhona ke abanikazi. Njalo uthe yena bona ukubathe bembuza ngokuthi ukuthula uyakumaintaina njani wathi hayi bona ngabantu abale-discipline. So ke ngabantu ababamba umthetho. Uthe abantu abangaphansi kwakhe babambe umthetho. Yikho engubonileyo ngikubona sokuphuma kuvideo kodwa bekuvele kwaphuma isimemezelo sakhona.
Sizwa kuthiwa amapholisa akhanya lawo abekhona eduze labantu laba okungakubangela ukuthi kungabi lodlakela. Ubona kuyikho yini?
Okungabe kubangela ukuthi kungabi lodlakela impendulo yakho ngicabanga ukuthi nzima ukuyitsho ngoba amapholisa kuleli lizwe abenelisi ukuthi kuthe bangamisa udlakela nxa abantu belufuna. Ngicabanga ukuthi bona laba be-Operation Dudula abakafiki kusibanga sokuthi benze udlakela. Ungathi nje basese ku-stage lesana esokumobilize ukuthi basagoqoza imbiza yabo ukuthi ingakafiki lapho ebila khona. Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe kuyibo buncede kakhulu. Kungabe kuyikuthi bona ngokwabo basafuna ukuqala bawine inhliziyo zabantu ukuthi bathole usekelo bengakafiki ku-stage esizaba sibi nxa ngekukhangela.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani udaba lolu luzaphela njani? Kumbe sizabona kwelinye ilanga kulumatha sibili ubudlwangudlwangu obunjengalobo esake sabubona kumnyaka edluleyo?
Ye hayi ukuphela kwakho kuyinto lokhu kuyakhona phana ebubini bakho. Kulokhe nje njengoba nje ngisitsho ukuthi kuyinto elokhe ikhula kancane ilokhu ithelelwa amanzi iyathelezelwa ilokhu ikhula. Okuyisimanga yikuthi uthola ama-platform abakhuluma kuwo kuma-radio. Ngike ngamlalela umkhokheli wabo nikwe 2 hours kulokuzeni kube khuluma ku-Power FM. Ngizibuza ukuthi ezwakala ukuthi ngumuntu ophehla udlame bazabe bemazi belaye amapholisa lokho bemekele khuluma labantu. Abanye baze bathi bona hayi khulumani bisani isikhwama silifakele imali ngokumsebenzi eliwenzayo umuhle. So ke into le lapha yakhona iya lapho kubi khona.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kodwa kulabantu abafika phose ikhulu 82 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-coronavirus selehle layafika kunkulungwane phose ezimbili 1940, kuthi abahlabe esibili bafika phose inkulungwane ezimbili 1700 731 kuthi abahlatshwe esithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Owa manje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronic lodaba lokuthi inkampani kaloliwe ithwale izithandani zisuka kobulawayo ngesitimela samalahla zayafika eFigtree izolo ngenhloso yokunanza usuku lwezithandani olweValentine's Day olunanzwa lamuhla emhlabeni jikelele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi idolobho leKwekwe alila ngitsho imota eyodwa ecitha umlilo. Leli dolobho libikwa lithembe imota yenkampani emba iFerrochrome eZimasco. Okwamanje esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasocha akwele mali amabili abikwa edutshulwe abhubha ngabacatshengelwa ukuthi ngamalwa ecatsha ohlobo lwesimuslim ayedlulisa amalawulo. Iqembu lenguqu yeMelika eleLos Angeles Rams lingqikilane lele Cincinnati Bengals emdlalweni omkhulu weSuper Bowl olandelwa zinkulungwane lenkulungwane zabantu lapho okuhlabele khona abaculi abambalwa bomculo weHip Hop ababalisa uDr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg lo Mary J. Blige. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hey, livuka njani kustudio 7, livuka njani mthokazi omuhle. Ngonelami igama ngu-Ador Shaba. Hey, mina ngithanda ukukhala ngalo hulumeni wakithi, lo hulumeni wamasela, lo hulumeni wezano lo. Kambe isikolo ziyavulwa, abantwana bayafundi after isikhathi eside sichithiwe ngenxa ye-COVID-19. Manje akula matitsha esikolweni, njalo angeke sithole amatitsha. Amatitsha ayadeserva iholo elingcono. Sokulihlazo leyo ukuthi amatitsha aya umuntu uyafundisa abe ngutitsha esebenze ku-government kwesikhathi eside kweminyaka eminingi. Uthola ukuthi amatitsha akanazindlu, ayarenta, aphila nzima. Lokhu lihlazo likhulu. Ngiyazibuza kuye wonke umuntu mayibukile izwe linjalo, ikakhulu laba basekhaya abazila kube sathanda izano bethi idiphe idiphe. Angazi ukuthi basafisani, bafiselani kusasa labantwana, ikusasa leZimbabwe. Ama ngilethemba lokuthi umuntu opheleleyo lezikwanileyo, abantu abahlulwa ikubusile izwe ibona into abayaziyo ikutshontsha kuphela, belutha yonke into behambisa emazweni ukuthi bona banothi. Babulalela abantu khona lokuthi bona nje bebetshontsha, kodwa isikhathi sabo siphelile manje, isikhathi sabo siphelile. Ngizivaliwe izinsuku zabo njengezikanebukadineza.
Studio 7, ngiyabulisa emagumbini amane lapho kulesizwe sikamthwakazi khona. Okulesizwe esiyazi into esiyifunayo, sizwe esikhokelelwa ngumqondisi. Ngibe sentingisela amagama kumafa abephathe e-CCC le. Ethi baba mafa akukhulume naye uChamisa, kukhulume naye mpeleke laye lapha ezavota telwa abantu basesindebeleni ke bahloniphe. Eke lokuthatha abantu abazabuya esindebeleni lapha kutwa ngomkhansela, kutwa ngominista, ebeleke etshela abantwana ethi mpimbira mpimbira. Akubuye umuntu oyazi isintu. Uchamisa la engabe lengqondo eyabona laba ababusayo, yabomgabe lalaba ababusayo laba bangakhulunywa ngamabizo. Ontaba kayidiliki omnangagwa bakhona lapo. Chamisa ukuzinuka amakhwapa, uzinuka amakhwapa ongathathi ilizwe ulisempumalanga. Ma ungabe uvotele isizwe obekwazi ukuthi uvotele isizwe seZimbabwe, hhayi loko uthi uzothatha umuntu ozothi mpimbira mpimbira esindebeleni lapha, sikufuni lokho. Akuzami ame nje ulungisisa into zakho manje kusese March. Abantu bakho labo wena laba bathi mpimbira labo hayi asibafundi busilizwe mawungavotelwa ubusilizwe ube indoda indoda ngoba bathu leloya ngoba leloya elifundile ongazwafana nalaba bathi takayitora neropa wayitora ngeropa zakhuluma kubi.
Sanibonani, sanibonani basakazi abahle basakazi abathandekayo bomdala uNtungamini nabo Chris njani konapho badala bethu hayi thina siyaphila yebo engingathanda ukukhuluma okuningi kodwa nje bengithanda ukuthi nami ngiphawule okuncane ukuthi ngulalaba abantu abathi uShamisa uShamisa dale busi Bulawayo so wehlule ukuyivusa hayi bakithi umuntu lwani ubezayivusa njani eBulawayo imali kufanele ayiphiwe igovernment kodwa igovernment yangkhona ilwa laye so imali yokuthi avuse iBulawayo ubezayithatha ngaphi leyo government okuyokufanele emnike imali isilwa laye ngiyakunanzelela maye ngazibusa yena kube nguye imali esilawulwa ezandleni zakhe at least ngayivusa simvoteleni sibona omunye lomunye ukhetha lapho othanda khona kodwa mina ngokwami kuzongivotela.
Salibonani, salibonani kustudio 7 hayi umaphosa okhulumayo esigabeni sakwaMndolwane ngomakhulela. Hayi siyabonga bakithi, siyabonga khula abasaza siphathe izindaba benezicelo manje kulabantu abathanda ukukomplaina lapha bethi ama voice note abo akaphumele emoyeni. Hayi ngicela lilale ngenqaba kithi ngoba azaphuma abantu baningi, abantu baningi lokwana sonke singatshona mpela siyikomplainele ukuthi hayi kungaphuma ma asizwakali yini. Hayi baningi abantu azaphuma, sifikezele abasakazi bethu basebenza kahle kakhulu. Hayi siyabonga bakithi, sizwa abantu balokhu bekhala bakithi ngokungavoti bakithi. Angazi nami benezicelo ukuthi abantu bakithi beke bethi uma bekhuluma bekele ukuthi beloku bethi umqondisi uzaphu o-CCC obanda bobani ngabali izanu ngoba izanu vela ukukhuluma ngayo ngoba vele yisincinezeleyo. Abantu kufuze bakithi sike sizame ukuthi sihlanganeni sivoteleni opposition party kanje eyayivele iyaziwa i-CCC sikhipheni izanu sikubona sesiyikhiphile ngoba lathi sinje omqondisi asokuthi siyabazonda kubasiza ukuthi bathini bonke labo zaphu siyabazwa ngabantu bakithi. Abantu bakithi kakhulu aba kodwa uma ungakhangela manje amameya kobulawayo uzikho-CCC ayenamhlobo ihlanisa wonke umuntu bathi babala amameya bangathola kwizibongo zonke eza mthakazi zonke la magama khona uzompela ngesigama esiwakumthakazi kodwa uthole ukuthi abantu bafuna bona ukubamba okwabo. Umthakazi angeze ephumelele bakithi engaqalanga la umthakazi ibaqale manje bafanele ukuthi la maye bathi bona bavoti balahla abantu bathule ukuthi begqugquzele phela abantu bevotela kumbe CCC abakwenzi bekubonake lapho sebevotela yini ukhethe lokuzeni lokuba umongameli. So siyacela bakithi gqugquzelani ukuthi sike sizame sikhipheni iphoyizeni eyizane. Siyacela bakithi ukuthi abantu beyekele nje lokho bethi umqondisi usilethele ukukhala. Siyabona lathi usilethele ukukhanya kodwa ukukhanya kakahlala abanye abantu labo uChamisa is nothing. Hlala sikhuluma lingabhendi abantu ngebrush eyi-1 uma izane yasiphatha umuntu ephethe eyishoni uChamisa eyishoni asokuthi uChamisa inhliziyo yakhe ifale kade yabo umgabe labo lokuzeni ukuthi abantu basempumalanga basempumalanga. Hayi bakithi asike sikhiphe ingqozi abantu basempumalanga sike sibuhlaniseni sibe sizo eziyi-1 siyakhela izimbangu yethu enhle ilizwe elihle. Siyabonga bakithi, amen.
Salibonani, salibonani lonke kustudio 7 siyaphila into ilala besicela into eyi-1 kawulelo adala ukuthi ekeme ukuphawula akakeme like limbeke eceleni ngale like limbeke eceleni nje futhi okunye limthethe zama ukuhlonipha abantu bangaphi bakwamthakazi besindebele into esintwini zama ukubahlonipha kakhulu bangabantu bayaphila nawo baphepha umuntu engathi ngoba yena bemnikeza i-change ngalena emashoneni bese cabani lawo lathi sonke siyayithola i-change le asiyitholi thina le change abamnikezayo njengakazi umbenjani eke esihloniphe singabantu siyaphila na ya and abantu futhi okunye kwesibiyo kumele bakwenza abazama ukuthi bevotele ini MRP yomqondisi bebesuke ebantwini laba abahlukumeza abantu bempumalanga laba abantu abangelangqondo abangacabangeli abanye abantu ya sina sifuna ukuphuma vele kibe kasibafuni labantu bempumalanga laba abasicabange abasenzi babo.
Sorry ukuphinda ukusola uGawule nokusola uJonathan Moyo obhethe impofu vele andi understand manje leni bedla imali ababulala ngamuntu bakhuluma ku kuphela ayilengasola ababulala abantu ye ngisola abantu abakhuluma kuphela uJonathan ngoba wazi imali uRomo ugawule ngoba uyakhuluma akabulalanga muntu uRomo obhethe impofu layo ngoba uyakhuluma uyasetshenzisa simple as that so bakeleni bedla imali mina abantu bakithi abadla imali danye ngihambisana labo she ngoba ukuthi kuze kusweleke lo one ukuthi uthole imali hhayi hayi akusoqiniso lokho yebo akulanto abangayenza vele bekhompa akula but labo ukuthi bedla imali kuriti vele
sanibonani emsakazweni siyabonga kakhulu umsebenzela isiphathele wona lonke nje lisebenza lapha kustudio 7 akuqhubeke nje kunjalo siyabonga kakhulu ukuthi ngelinye ilanga maybe singakhuluma sokuzwakele amazwi last lesiwakhuluma njalo nje namhlanje nami benzama ukuthi ngiprocess bebaneni endaweni MRP MRP ngicabanga ukuthi ilomthelela omkhulu kakhulu ngabe emathoyileni wangizwa kuthiwa ingane ezininga zange zikhambe zoregister ivote kahle kahle abaningi bahle bangena kwe-MRP ngoba bebakhankasele kakhulu benethemba lokuthi mhlawumbe bazobakhulula kade bebona indawo yemathoyileni icindezelwa konke lokho kuyiqiniso nanoma ngubani uyakubona lokho ayikho into ekhona akulamfundo akula imigwaqo infrastructure yonke ayikho akunamanzi nje hhayi lolo yiqiniso kodwa into engisuka ngathi asiboni ngasolinye naye MRP yabomqondisi ukuthi bona bafuna ukukhulumela ukuthatha uhlangothi lokuthi sifuna ukuthi sidonselane singabantu bakamthwakazi kuphela sikhethana ngezizwe nangohlaka ikati-ke sasola nalo mbuso wasihluphekisayo namanje owuphethwe ngoRobert Mugabe nalo kuxhwasa abantu ngohlaka njengamanje amandebeli lamashona abazwani labelungu abazwani ngaye le ndaba sobe sifuna ukuthi sithole umuntu ongasiba amandla sonke sikhulumisane umlodo sibe into eyodwa so kahle kahle i-MRP yiyo ebenomthelela ukuthi ingane eziningi ngapha emathoyileni azibozanga ukuthi ziyeregista ngoba bona bazithethe iqeda lapho abasakwazi ukuyabona kukhetho angazi nokuthi bona bayiphathi enjani ukuthi bayini kahle kahle nangibonani bazokuphazamisa iphathi le-SCC ngoba bahleli sonke isikhathi abakhuluma khona bathi ye izanu PF le-MDC angazi bake bayibona ibusanini leyo-MDC bayi-opposition egxeka enye i-opposition sengicabanga ukuthi labo bafani bayizanu vele kahle kahle vele i-MRP ayiboni ngomsebenzi wawuthi ngowani izophazamisa njengabo labo omonzora nabothokozane khuphi okunye nje kokugcina ngizama ukuthi ngibongele ubhuti obekhuluma ngendaba zamathisha ukuthi awekho isikolo asisekho kwelakithi lizwe lakithi sikhula thina beliphethe yonke into ezemfundo bezikhona ukudla bekukhona wonke umuntu kuhamba ama-afrika wonke ade sebenza la ezimbabwe ngoba konke bekukhona njengamanje amazimbabwe yagcwele i-afrika yonke ahlupheka beshile izwe labo elinonilela yonke le nto so imfundo yakhona lapho ezilonge usaphethe le ihulumeni ekhona iyogcina ingekho sidalwa ngento othiwa yimfundo utisha ngeke ibesaba khona la ngoba kukho tisha ongasebenza ngakho utisha beqakatheke kakhulu nasifunda sesabafana besikolo njengamanje utisha uyini ngoba imali eholiswa yile ihulumeni ekhona ayikho sidalwa asazi ukuthi lizwe leli liyoze lilamuleke nini ngoba amazimbabweni akhona omele ancedisane ayalwisana wodwa ngama-opposition bebafuna ukuholelwa imali yizani noma bafuna ukwenzani bedukisa abantu kodwa mna ngithi abantu babe ngabambana sibe munye sonke sihambe siyovota sivotele i-CCC le yabonesengishamise bi-MDC utshintsho luzoba khona nanoma ngubani bazosho ngelinye ilanga abantu ukuthi ilizwe leli vele beli-best in Africa baze liphethwe kuhle selikhitshwe kulezi zandla ezimbi ezikhona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika uthi ele-Russia lilakho ukuhlasela ele-Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kubhubha inkulungwane lenkulungwane zabantu. Ngalokho uhulumende welemelika uthi izizalwane zelemelika ezikwele Ukraine kumele zisuke ngokutshetsha. UBiden izolo uxoxisane lomongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngodaba lolu. Sixoxe lolandela izombusazo wakwelemelika umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kwenzakala esikubonayo lapha kubomabona kude la kumaphephandaba ngibona ngathi impi isengavuka noma yinini lapha ngakho-ke ilizwekazi lasemelika ngibona ngathi lenza kahle nxa lithi abantu abaphume khona ngale nxa kwethu bakhona ngale ngoba akwaziyo okungenzeka laphayana.
Khona ukwenza kukamongameli Joe Biden kudaba lolo lona lolo lwe-Ukraine le-Russia ukubona njani ubona
ngani uyenza kahle na kumbe uyehluleka ukuthi ngangomunye ofana lo Trump nga kungela daba lona lona
nxa uzokusizela lo daba ke lo lesenzo sika mongameli uBiden ngona ngathi kakulunganga ukuthi sithi mhlawumbe uwehlulekile kumbe sithi mhlawumbe wenza kahle iqiniso ukuthi kanti yona vele imelika iyabidingani ezintweni zamanye amazwe ngakho ke ngibona ngathi uwehluleka wehlulekile impela kodwa ngiphinde futhi ngithi akehlulekanga ngoba vele imelika akufanelanga ingenele indaba zamanye amazwe
umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe welemelika silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande.